isikhathi sembiko yenu.
Eh, salibonani, salibonani basakazi abahle baka Studio 7. Ngiyalibingelela Ntungamile Inkomo, Chris Gande, Losiswe Thu, Sithandekile Mhlanga. Ngilibingelela kakhulu, ngijabula ngendaba ezinhle lezelisinika zona. Basakazi bethu abathandekayo, hey, mina ngiyajabula kakhulu Sibili uma lindaba engizwayo ukuthi umama uMakhubu ufuna ukuxotshwa ngale ku-MDCT. Kungaba into ejabulisayo kakhulu 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 Sibili, ukuze la yafunda isifundo lesiyana wayesenza kubantu bethu be-MDC Alliance, wahamba wabaxotshisa ePhalamende, kaxotshwe laye kufanane Siboni. Ngiyabonga.
Salubonani balaleli beStudio 7, bantu abathandekayo, bantu abahle, siyalibonga kakhulu basakazi, sijabulela indaba lezisinikeza zona. Ya, siyayingaluza udaba lapha, ngimamela udaba lapha umama uMakhubu. Thokozani uMakhubu, nangu ngiyose osekhalisa iyoweyoye lapho sezwakala ingane sokugijinyiswa amaphepha ekhothi sevimba ukuthi omanzo labangamxotshi. Kuyasimangalisa nanti kathi uMakhubu ukuxotshwa ephalamende, ukuxotshwa ephalamende kubuhlungu, naye kuyamhlukuluza ukuxotshwa ephalamende. Angithi nguye umenzi wakho lokho, nguye umqali wakho, nguye umqalisi, nguye owuqalayo lokho, nguye umnikazi wakho. Futhi angazi nokuthi kathi kungenzakala kanjani ukuthi la maphepha awafakayo eyayikhothi ihlita, angazi nokuthi ma kuvuma ihlitade lobeyefaka kuma-public toilet ama-street council, abantu bazisebenzisele amaphepha lawo ama-toilet lapho, bavele bangamameli idoti yakhe le. Sazama ukumbonisa lo mama noba ama-studio ama-audio ethu engabalwa nje ku-Studio 7 ngoba abantu baningi. Sasike sazama ukuthi sikhulume laye, simu-advise, simbonise through yona ama-social media njengabo-Studio 7 zinje, bangamamela ukuthi uMakhubu abantu laba bayakusebenzisa. Be very careful abantu bezami laba bayakusebenzisa. Sebemsebenzisile manje, sebeqedile ngaye manje, sebemphoselale. Futhi angazi ukuthi umlimi kangenele uMakhubu bamxothe, bathi nxa bemxothe base bambumbile, bamfremele lamacala, bamgweba ejele. Ukuze umama akatsheleki lo, udilize into eziningi kakhulu. Angeke akhale ngoxotshwa ephalamende phezu kobe xotshe edilize i-MDC Alliance ngendlela enje wabaxotha abantu, abaxotha abantu esetshenziswa. Namhlanje kuthiwe abamxothi baphinde bambophe futhi ukuze ikhanda lakhe lisebenze kuhle umamakhe. Siyabezwa nje bogawule laba, lalo umfana lesimuzayo lokubekuthiwa ngumabutho mbo, kuthiwa ngubutho moyo okweze-youth okuzano lo. Silicebise madoda, izano lizalidampa kuphela, lizalidampa kuphela. Gawule, ziyeza madoda, ziyeza madoda, nangu uMakhubu.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Hayi, bengicela ubuze ukuthi kanti ubaba uMnangagwa yena iStudio 7 uyasilalela yini? Nxa esilalela izicelo zethu zonke sizibeka lapho uyazizwa yini? Mina nginqobile ngilapha eBotswana la. Bengilesicelo sokuthi ahlolisise izinto ezenzakala kuma-passport offices, lapho kuthathwa khona izincwadi zama-passport nezincwadi zezithupho, ukuthi i-corruption eyenzakala laphana uyayazi kumbe kayazi. Nxa eyazi uthatha nyathelo bani? Ngoba kunzima bakithi, kunzima. Akula-passport engathathwa nge-8,000 rand. 8,000 rand uyakuthatha i-passport yokuya ngaphi? Hayi, uxolo Sibili ngaleyo ndlela. Sicela ukuthi kuhlolisise ukuthi kanti kwenzakalani kuma-passport office. Siyabonga.
Sabonani balaleli beStudio 7, lezisebenzi zeStudio 7, ngilibingelele ekuseni, ngisemaphisi. Lapha silohlupho olukhulu kakhulu. Sesilimile ingqolo, nxa silima thina uhulumende usithengela ngamanamba amabhoni. Khathesi kuthiwa nxa sesifuna ukuthatha amathrekithi sibhadale ngamayusa. Amayusa lawo siyawathatha nga, sitshaya ngezandla njengabantu bemakhaya ngoba silaplani. So sidinga uhulumende angenele kumakhampani akhe wonke. Amathrektha lawo sawanikwa kudala ngesikhathi sikamgabe kwathiwa ngawethu, kodwa namhla selabanikazi. So asisakwazi ukuthi thina senze njani. Sitsho ukuthi sinxusa ukuthi sisizakale khonapho. Uhulumende kasizwele lakhe. Nxa kuyikuthi sifanele sibhadale ngeyusa, kasibhadale lelo yusa thina esizalisebenzisa emasimini, kodwa nxa sibhadala ngamanamba emasimini sisebenzisa amayusa. Asikwazi amayusa siyawathatha ngaphi? Khashana kakhulu le-America thina nxa sila. Sicela uncedo khonapho ukuthi sincedakale Sibi. Njalo sicela ukuthi nxa amabeletho engenile sibhadale masinyane. Asoko khathesi silimi ukuthi sizabhadalwa ngomnyaka ozayo, kodwa khathesi sihlanyele umuntu. Ama-inputs umuntu siyawathatha nxa imali singayiphiwa so siyancenga sithi siyancenga sithi sithi ukuthi sincenga umuntu ukuthi uNkulunkulu kangenele zonke izinto zihambe ngendlela yayo ungavi labanye abantu abahlukuluzwayo ungavi lesinye isizwe esihlukuluzekayo abalimi bemashoneni sibaza bencoma kakhulu ukuthi imisebenzi yabo iyahamba ethi ngahamba njani imali singela siyancenga asithiwe imali
ngiyelela ntungameni ngikomo kini lonke emahlabezulu nabakwaStudio 7 isimanga esikhulu la sesivele emntwini omnyama kwakusilwa kuzama ngani i-Afrika ingabe yonke ibambanileyo kodwa esavela manje sokungani i-Afrika ngeyama-president lama-minister kwenzakala njani kesinto esikhulunywa lapha ibuhlungu ngoba abantu ababesilwa abantu babengafundi babengafundanga lezo sizoyikhuluma noma singafuni ukuyikhuluma kodwa ibuhlungu ngoba into esizikhulunywa lapha zizwakala ukuthi zikhuluma njani cela ntungamikumo silibingelela lonke lezihlobo nalokho elikukhiphayo sikuzo sokungani i-Afrika ingayenza into ebonakalayo njalo kwayesilwa kakhulu uMandela labonkomo babekhuluma nge-Afrika khona omunye umuntu okhuluka kukhuluma ngayo i-Afrika singathwalisani nzima abantu asizameni ukuthi into zabantu zilunge ukwenzela kungazabe lokuthothi ngani la manje into esiyenzakala manje hayi inzima mpela iyasethusa futhi vele sinezinyawo ezingaho kuzeke ukuthi kathi kwenzakalani vele into eyenzakalayo cela leso ukuthi akhe lizame ukuthi lingi-Afrika lilungise into yendlela kumbe ukuxosha vele abantu indawo zonke sokufuneka kuhlale bona abantu abangayiba bakhuluma leso zilungu thabo sebeseperi kumbe siperi kumbe siTswana sapho hhayi akhe lizame ukuzama ukubonisa ukuthi lingabantu lingathathi into yabelu abelungu bahleli kahle manje but ingasama ngayiloke lindumana nje ezikawu lindumana nje ezinsa sokungani ngenxa yebethi size ibhabhuni phela babekiyo silini yabona
salibonani bantu be-studio 7 labantu bezimbabwe bonke nathi bantu bezimbabwe ake lihlanganise iy'ngqondo zenu ndawonye lokhu ukuthi kuthiwa ama-president azagcwala ilizwe omunye nomunye esithi ngile phathi yami lingakwazi ukuthi imali yelizwe lizayithatha ngathi akula lutho olungatshintsha lawo ungaziwe ngu-president uzafana lomnangagwa noma umsuhla kathi yena angatshintsha ngani ngelamali tshelani abantu bezanu balitshele ukuthi imali yelizwe leli ngaphi bayakwazi nokuthi wayingangeni elizweni bayakwazi libabuze bayilithathele imali nxa kubehlula badinga umuntu uyathathela ilizwe imali ukuze abantu bezimbabwe baphume futhi njalo ngicela ukuthi umama uMakhupi akhangele izinto zabantu bona ababempumalanga bazambulala bembulalele ezombangazo usebenze kakhulu kakhulu lo-Tsvangirai uthe sezifo wabe semkhiphile sefako wakhe uthe siyangcoba uTsvangirai bebefuna ukumbulalela khonale khathesi nampa sebeqalise okunye akukhangele
salibonani ekuseni kwalamhla kustudio 7 hayi mina ngazi ukuthi angikhulumi kahle Oh ngiyathukana angazi kungakho ama message amangavalwa okhulumayo uGodfrey Moyo omablana into engizibuza ngayo ebantwini bezano PF bathi yibo abakontrola yonke into seZimbabwe kodwa abantu bayathaya abantu abababophi kuyibo istate angazi ukuthi into efana naleyo umuntu maye ebona ezweni othi ngelakho ubuye ungambophi mara uyazi ukuthi abantu bawonelwe kumele bebotshwe ngobani o kumele abantu sizithatheleni umthetho ezandleni ma abantu labo bebuya besilwa nabantu lati silwe nabo asazi ibuhlungu linto eyenzakala eZimbabwe impela siyacela ubelieve gawule ngoba yibo abakhulumela iZimbabwe noma into engamanga bavuma amangeni la bekhuluma amanga nango uMabutho Moyo naye ukhuluma into efana lekagawule angazisela lafundiswa into eyiwani ukuthi amanga liyakhulume liyanela sithwele nzima bakithi eZimbabwe sizazithathela umthetho ezandleni
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318